Kuliqiniso nkomo ukuthi eVictoria Falls iloba kuyindawo ebalulekileyo eyazakalayo umhlaba wonke ayikabi le ndawo yokuthi abantu bengenelisa ukuregister bevota. Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravele 100 kilometers yes besiya ewange. But uzabona ukuthi iVictoria Falls ithole recently i-city status. Njalo ngezinye izinto ezikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi lathi njengendawo eyaziwayo endawo elodumo sibe lokwenelisa ukuthi abantu beVictoria Falls bebe lendawo abazabe beregister khona ukuthi abenelise ukuvota.
Izeki sizwe kuthiwa ilohlelo lokuza khona ngapho eFolosi ukuze ebhalisa abantu into eselitsheliwe yini leyo kuliqiniso?
Lokho iZack isikukonfirmile ngoba ikhiphile istatement ekade sisitsho njalo. Isitsho ukuthi kuzaba labayithi yi-mobile biometric voter registration iBVR center for delimitation itinerary. So itinerary kusitsho ukuthi kuzaba le ndlela kumbe lamalanga athile okuzayenzwa khona i-mobile registration okufana lokuthi indawo eVictoria Falls it is also going to benefit. Njalo amalanga aphumileyo laphana esiwabonileyo kuyabe kuzakwenziwa mhla ka 11 to 30 April 2023. Lokho kusitsho ukuthi isikhathi ababe kwenza lokho babe senza from 7:30 kusiya ku 5 o'clock, and amalanga akhona kuhlanganiselwa amalanga ama-weekend, amalanga okufana lomgqibelo langesonto. Abantu babe sebenza ukwenzela ukuthi benelise ukuthi inani labantu ababe sebe esendaweni ezijeneyo sokwenziwa i-delimitation bazayenelisa ukuthi bevotele endaweni lapha babe befuna ukuthi bevotele khona. So ngiyakutsho lokhu, ngiyakuvuma ukuthi kuliqiniso ukuthi iZack isiku-announcele lokho ukuthi yinto abazayenza. So kutsho ukuthi abantu beVictoria Falls ngezikhathi zonezi kusukela mhla ka 11 to 30 April babe senelisa ukuthi behambe beregister bese Victoria Falls. Njalo beregister ngoba kuyabe kuyimobile iyabe ize ebantwini iZack ukuthi yenelisa ukuthi abantu ababe zajintsha izindawo beregister ngokufanayo.